Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Namukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 22 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
ama-trainings sesiyenzile from kuma-constituency elections officer right down to sama-poli officer. Sesideployile lama-tent lapha kuzasebenzela khona abantu lezana endawo ezingela ama-infrastructure. Sideploye ama-tent, sifakile lama-polisa ukuthi asikhangelele lezo ndawo.
Inhlanganiso yezekhi ithi asekusibanga esiphezulu amalungiselelo wokhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le impelasonto.
For example, le asthma kuyini okunye okungayenzakala ukuvi sibekwazi kunokuthi abantwana basekuhlatshwa nje laze abantwana asuzibakwanisa ukuthi bakhuluma abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani akuhlatshwa yes yeli covid but lapho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-infection yakhona yali-16 abayihlatshwayo yini inovele enxa yezivela elemikhuhlane kanjani.
Abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eyeneleyo kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Umongameli Joe Biden uselubhekise e-Europe lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano we-NATO lowe-EU kanye lamazwe aku-G7 lapho abazacubungula okuphathelane lempi esaqhubeka phakathi kwele-Russia lele-Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abalawula ezokhetho elizweni abeZimbabwe Electoral Commission bathi asekusibanga esiphezulu amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyonela impelaviki. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abamabandla ezombusazwe abakade bephume iJuno bekhankasa iZimbabwe yonke bedinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by-elections sebegqibela imikhankaso njengoba sekuswele insuku ezine kuphela ukuthi kuvotwe. Abalawula ezokhetho elizweni abezeki bathi sebelungele ukuphatha lolu khetho njalo konke sokuhlelwe ngendlela belandela isisekelo sombuso ngezokhetho. Umqondisi wezekhi wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uchaza kabanzi ngokulungiselela ukhetho mhlaka 26 Mbimbitho.
Ama-trainings sesiyenzile from kuma-constituency elections officer right down to namhla siyaqedisa ama-polling officers. Sesideployile lama-tent lapha kuzasebenzela khona abantu lezana endawo ezingela ama-infrastructure. Sideploye ama-tent, sifakile lama-polisa ukuthi asikhangelele lezo ndawo. I-material asikayifaki, simelele ukuthi final deployment nxa abantu sebekhona lama-polisa sesiyafaka yonke i-material.
Uqhubekele phambili ekhuthaza amabandla ukuba babone ukuthi amabizo alabo abazaqopha ukhetho afika masinya ezekhi.
Ithe process esilungile bonke ama-electoral officers bonke sebekhona. I-training like I said ukuthi sitrainile sa-deploya fose konke kusoku-right lama-ballot paper a-right bezakhangele lama-candidates lama-political parties akhangele khona bezowakhangela ama-election agents ama-political party aku-process yokuletha abakhuthazayo ukuthi ama-candidates ama-election agents awahambise ku-Mrs. Kube ongu-DO bahambise kulesikhathi hathi ngama-last minute ukwenzela ukuthi bathole ukuphathiswa.
Oncintisa kuthatha kukhetho edinga ukumela ibandla le-CCC esigabeni senkulumane edalele parliamente umnumzana Phulu kucaca uthi baphakathi kokulungisisa konke okufunwa ngabezeki.
Sizozama ukulungisa amaphepha akhona wonke kule administration esayenza. So ukukampeyina sesikampeyinile sesikhangele lanto ukuthi siyengenako ukhetho mhlaka 26. So kade sesigijima ngapha ukubona ukuthi izinto zethu zonke zimi ngendlela. Indaba ya-management agent phezu kwayo ukubona sesiqeda ukuwa-deploya. So sizafayela amaphepha akhona okwakathesi nje hhayi besingakaboni uhlupho ngoba singaqeda into esiyibonileyo nje ukuthi baphuzile ukusetha up amatende abo ama-resources abo ngakaphuzile ukubuya. So lawo baphuzile-ke ukwenza izinto.
Ilunga lebandla le-ZANU PF umnumzana Joseph Chuma uthi akalansolo ngokusebenza kwezeki.
Amalungiselelo la ahambe kuhle sesiyenzile konke okudingakalayo ukubana sikhankase sikhangelele ukubana kuzaba le-election elokuthula njalo lokungesikhiwa free and fair njalo sikhangelele ukunqoba futhi. Kulanto engathi ngiyalusola ngiyaluncoma okusalayo kulona izeki kumele yenze umsebenzi wayo and ngibona ngathi bayazama ukwenza umsebenzi wabo bayazama ukuphanjaniswa futhi ngabantu abaneyiningi abangafuni ukubaka into le ihambe kuhle. Kodwa kwakade besibona ngathi umsebenzi wabo abawenzayo muhle njalo kumele siwusapote siwuncome. Asihambeni singabe lovalo singakangeni ebhokisini.
Mhlaka 26 Ndindito izwe liyakukhetho libuyisela inkokheli zekhansili lezedalela ephalamende ezaxotshiswa ezikhundleni ngendaba zokudonselana kumabandla aphikisayo. Ngasikhathi sinye abekhomishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission phezu kokuqondisa lolu khetho bathi bathanda ukwazisa uZulu ukuthi lokhu beqhubeka ngolunye uhlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olovota registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho lomnyaka ozayo oka-2023. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abanye abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eneleyo phezu kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 olusanda ukusungulwa nguhulumente. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuza ngesikhathi uhulumende eyazise ngokusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 olugoqela abaleminyaka elitshumi lambili kusiya phezulu, iningi kungabantwana besikolo, lona olusungulwe izolo mhlaka 21 Mbimbitho. Omunye walaba bazali ngunkosikazi Bahle Nyathi wasemzini weBlaville eHarare othi lokhe engakuzwisisi ukuthi kungani kumele abantu bahlatshwe lelo jekiseni lanxa walihlatshwa yena.
Ay, mina kodwa ngu-understand lokho ukuthi kuthiwa abantwana behlatshwe ivaccine ngoba even lathi abadala enzeka kanje ngu-understand. Lanxa sahlatshwa kodwa hhayi vela sekuzwisisa okuyinto kwakhona. Sesipho ukwenza nje ukuthi njengokuba kungumthetho we-government kodwa aku-understandeki lokho ukuthi sivume ukuthi abantwana behlatshwe ivaccine.
Uthi akavumelani lo daba lokuthi abantwana balihlatshwe lelo jekiseni unkosikazi Nyathi esithi ngoba kulokhe kungakabi lolwazi olwanelayo ngalo abanjengaye besemnyameni ngokusebenza kwalo.
Ngoba nxa kuhlatshwa abantwana kwampana umntwana angenwa umkhuhlane futhi weseqalisa ukuhluphe zegule zezenzane.
Umnumzana Raphael Phiri waseHarare uthi ufisa ngaye uhulumende uyacaca kulokho okungenziwa ebantwaneni abavele bephila leminye imikhuhlane engathelelanwayo njalo ingelapheki.
For example, ule asthma kuyini okunye okungayenzakala ukubi sibe wazi kulokuthi abantwana baphokuhlatshwa nje plus abantwana asoze bakwanise ukuthi bakhulume abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani. Akuhlatshwa yes sivele i-COVID but lakho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona yalithi ekuseni abayihlatshwayo yini tunovele inxa yezigulela ele mikhuhlane vela njalo.
Kodwa uhulumende uthi abazali kabangesabi bavumele abantu babo balithole lelo jekiseni lokuzivikela ngoba lingelangozi. Umnumzana Thaunga Nandoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, ulandisa kabanzi ngalokho.
because these vaccinations have been seen to be safe, and they will also assist us in managing the spread and the prevention of COVID-19 within our schools, also within the communities. We want to make sure that all our schools are COVID-free when we open schools in next term.
Ngovala amajekiseni ahlolwa atholakala ukuba alungile njalo ezosiza ukulondoloza kusabalala lokulondolozwa kwaleli gciwane ezikoleni zethu kanye lasemphakathini. Sifuna luphele lolu bhubhane lwe-COVID-19 ezikoleni zethu nxa sezivula kutheni ezayo.
Lolu hlelo olusungulwe nguhulumende lokuhlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kulabo abekade bengakahlatshwa lwehlukaniswe ukuba lwenziwe ngezigaba ezimbili. Esokuqala kungesisungulwe mhla ka-21 Mbimbitho, sizophela mhla ka-4 kunyanga kaMabasa. Esesibili sona sikhangelelwe ukuqala mhla ka-2 ngoNkwenkwezi kusiyafika kumhla ka-15 wenyanga inye. Uhulumende uthi uqhuba lezinhlelo ngenjongo yokufuna ukukhuphula inani labavikelekileyo ngokwaneleyo elizweni ukuze anelise laye ukufinyelela isilinganiso esikhangelelweyo umhlaba wonke jikelele sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% sabasebevikelekile ngokugcweleyo i-global herd immunity kusiyafika inyanga kaNhlangula kuwonalo umnyaka ka-2022. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Joe Biden uselubhekise eEurope lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano we-NATO lowe-EU kanye lamazwe aku-G7 lapho abazacubungula impi esaqhubeka phakathi kwele-Russia lele-Ukraine. Umongameli Biden izolo uthe kusobala ukuthi ele-Russia lingahlasela iinkundla zebulinjini i-cyber attacks lapho elilesiqiniseko sokuthi kuzalimaza elemelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi kakhulu kwele-Ukraine ezama-biological kumbe ama-chemical weapons. Nakwelinye icele umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi kuzaba lukhuni ukuthi impi le iphele ngakho izadonsa isikhathi eside, kukanti kufanele amazwe omabili akhumisane umlotha kube le-ceasefire. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Okokuqala mbona ngathi singakhangela khonokho ukuthi uJoe Biden uya khonale e-Europe kusipha umahluko omkhulu phakathi kwakhe uJoe Biden lo former president lo obekhona uPresident Trump. Lokhu kutshengisa ukuthi NATO le-G7 asengamazwe anga aphilayo abambeneyo ahlangeneyo angamazwe anga organizewa njengalokhu uBiden ekwenza ukuthi njengomkhokheli womhlaba aye khona ngale bayihlangana bakhulumisane babone. Kumbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela, yiyo eyinqwele, yiyo eyenza kungaze kwenzakala lutho. Ngoba ungathi uyakhangela khona khonokho ukungena kwayo iRussia e-Ukraine, izele ilwisana le-NATO, iyagolomba ifuna ukuthi ichophe ukwenzela ukuthi bese kungathi kuyavuka umsindo, kungavuka umsindo bese kusiba le mpi yona leyo mhlawumbe ngeke iqiniswe impi yama-nuclear le. Kodwa-ke ukuya kwakhe uBiden kwenza ukuthi iRussia ingabi lesi sindo kumbe ibe le gunya elikhulu lokuthi iphezulu izibambile yenza umathanda yenza intando yayo. Ingachaya i-Ukraine nxa ifuna, ingachaya elinye ilizwe nxa ifuna. Kuyayethusa la ukuthi ibone uBiden esukuma esiyahlangana la la mazwe.
Siyabona njalo uMongameli Biden esithi ele-Russia lilakho ukuhlasela iinkundla zebulenjini ezemelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi wele Ukraine. Ubona lokho kusenzakala yini?
Yelayo iRussia yakhona leyo fanele ukuthi ime icabange ukuthi nxa izawuqalisa konoko iqalisa into eyaziyo ukuthi izayimela, ngoba Angithi ungakhumbula kuhle kuhle iRussia iyi superpower of course, kodwa ke ike yaba kuma sanctions, ike yaba ku disintegration yona ngokwayo idabuka naphakathi amazwe ayo ephuma njengakhona lokhu nje okwe-Ukraine ukuthi kudala yayiyingxenye yeRussia, ngoba ayisikho ukuthi i-US layo kayilazo izikhathi ila okukhona lapha ukuthi i-America iyabe igwegwa ukuthi ibidubula ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ho lesi sikhali sitshaye lapha sitshaya kanje, lesi sikhali sisukela phana sisuka phezu kwemota enjani, phezu kwefremachina enjani. So ke mina nxa ngimuzwa nje etsho njalo uBiden, ngiyamuzwa ukuthi ke uyabeloku ekolomba ukwenzela ukuthi iRussia engxenye ize ibe enticed ukuthi isebenzise isikhali engamelanga isisebenzise. Then ke kubangethi khona lapho mbona ngathi sokungaba lokuchitheka kwegazi okukhulu kakhulu, kodwa ke angiboni ukuthi izakwenza iRussia, izamele ukuthi izibambe yenze kona lonke yanelisa ukwenza kathesi.
Lo mnumzana Rafael Mthombeni, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseDallas eTexas khonapha eMelika. Life Talk namhla kuhlelo The Connection sicubungula okwenziwa ngabasakhulayo lapho kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le impelaviki. Esigabeni sethu lapho esigxile endabeni zabasakhulayo ukuze sizwe imbono yabo ngokwenzakala elizweni, kuliviki uMichael Ove weStudio 7 exoxa nomnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wancintisa kukhetho luka-2018 ukuze sizwe imbono yakhe ngokuphatheka kwabasha kukhetho lwama-by elections.
Kuqakathekile ukuthi abancane bengene endabeni zikahulumende, ngoba thina untanga yithi sikwazi indaba ezishuphayo lapho esihlala khona. Untanga osemakhokhoka lontanga osemfakhosi siyafanana ngendiza esilazo lapho eZimbabwe. Yibo ontanga abakwazi ukuhambe besikhulumela be-addressa ama-challenges esinawo lapho esihlala khona endabeni ezigabeni zethu esilizwe.
Ubona ngani abantu abasakhulayo bayaphatheka na kukhetho lolu?
Kunama-challenges amaningi abantu abancane abanawo lapha eZimbabwe endaweni zama-elections. Okokuqala, kuhluphayo abaningi abarejistanga ukuvota, abaningi abanawo isithupha. So kuma-by-elections lawa azayo abaningi amboni ukuthi bazaparticipate, abantu abancane amboni ngoba kunama-challenges amaningi. And then ngingaze kugayela le ndaba zodlakela, ama-youth amaningi ale-culture yokwethuka ifike sekwazi ngesikhathi samgaba umgaba washiya esabisa abantu abaningi and intanga eningi lokhu ecabanga ukuthi hhayi uvuma ungena endaweni ze-politics ngoba nzanyamalalisa into ezinjalo. So ngezinye izinto ezenza abantu abancane bengafuni ukuzibona bencedise endaweni zabo zama-elections okhetho, because kunodlakela udlakela lolu luvela kuma-political party, luvela kumapholisa. So yiwo amanye ama-challenges akhona embone ngane afici abantu abancane ukuthi be-participate kuma-elections la abuya ama-by-elections especially. And sisiya ku-2023 I think yiwo amanye ama-issues wona la aza-affecta futhi intanga, indawo yezithupha especially ngapha emathebelelweni nendawo yezidakela lena lenje i-culture yokwesaba, i-culture yokwesaba. Umuntu uyakhetha ukuthi angcono ngezithengise amabhanana ukuthi ngiparticipate entweni ze-politics kumbe ngiye ku-political rally ngoba iyagcina sengilimala khona ngayo.
Zikhona inhlelo na elizweni ezijonge ukusiza abantu abasakhulayo abangelazi izithupha?
Inhlelo zikhona, ngibonile emaphephandabeni I think last week besithi bazarola out i-deed yokuthi abantu abangenazithupha bethathe izithupha. Manje i-challenge esuke ibe khona ukuthi i-information le ayifiki endaweni ezinye okugcwele khona ama-youth angenazithupha. ngisibilisele ukukhona khona ama NGO azama ukupush ukuthi abantu be register ukuthi bevote abantu bethole isiphupha kodwa ama youth maningi manje lasithu indi iprocess yangone yokuthatha isiphupha iprocess ecinisi sikudaka into yokumele uyenze nge 1 day ecina isiphamba ama 4 days 5 days ukuthi ama youth acine sekhalala.
Sigqiba lingxoxo Nigel ngenkulumphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kwabasakhulayo ukuthi labo babona ukuthi kuqhathekile ngempela ukuthi baphatheke ukukhetho lwama by elections kanye la kukhetho oluzayo luka 2023.
Mina njengomuntu omutsha ngicela ukuthi abantu abasha be register ukuthi bevote. Xa ulesithupha ngiyacela ukuthi register ukuthi uvote. Uzine ku politics ujoin ibandla olithandayo nxa uzilele wedwa kwanise na ukuthi participate as a young person nxa usufikile umnyaka wakho umuntu abangu ukuthi participate. Sonke singamaZimbabweans akube le unity of purpose abantu abancane bengasetshenziswa ngama-political parties ukuthi benze udlakela kwabanye sonke sisho beZimbabwe sonke singamaZimbabweans singasetshenziswa ngama-politicians ukuthi senze udlakela and asivoteni peacefully sikhathi sihlonipha ama-human rights abanye abantu nje.
Lo mnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wakobulawayo exoxa lo Michael Ove weStudio 7 njalo wazaqhubeka ngale ingxoxo kabanzi kuhlelo lwe-Life Talk olwabatsha The Connection ngemva kwalona lolu uhlelo lwendaba zesiNdebele khonapha kuStudio 7. Kheli welinye lamacele eMDC unkosazana Thokozani Khuphe uthi ukhetho lwama-by elections olwenziwa ngomgqibelo uliviki ukhuthaza wonke amalunga ebandla lakhe ukuthi avotele abancintisa lemele ibandla le-Citizens Coalition for Change.
In our previous announcement that we are going to be working with like-minded opposition political parties because we are stronger together and that we are going to give a signal on who our members to vote for in the upcoming by-election. I am therefore today announcing that we are calling on all our members, all MDC team members and supporters to go and vote on the 26th of March for Citizens Coalition for Change candidates. Go and vote for Citizens Coalition for Change candidates across the country. By voting on the 26th of March, we are building a strong foundation for a resounding victory in 2023.
Lo ngonkosazana Khuphe owethulela inkuthazo emhlanganweni awenze le ntatheli zindaba kobulawayo izolo. Okwamanje wathi sizwe ukuthi abalaleli beStudio 7 bathini ngaleli nyathela elithethwe nguMakhuphe.
Mina igama lami nginguKhumbu kaMlilo. Izolo ngijabule kakhulu uma ngibona uMakhuphe i-press conference yakhe ngilalele ngayiqeda. Engikuthandileyo ukuthi ugqugquzele abalandeli bakhe ukuthi bebe ngemva kukaChamisa besupporte uChamisa njalo esitsho ukuthi laye usupporta i-CCC. Okutsho ukuthi i-CCC iyakhula kakhulu or iyandlondlobala ukuthi iza ingayikhipha izanu PF. Mina ngiyajabula kakhulu ukubona iparty e-powerful kanje. EZimbabwe sike saba sesidangele singasakwazi ukuthi ikhona yini enye iparty njengoba i-MDC ingasacaci ukuthi kuhamba njani. Hhayi kodwa ma sebebambana kanje, hhayi lo Makhuphe la esebuyele kanje, hhayi ikakhulu thina abantu besiNdebeleni bekusizwisa ubuhlungu ukubona uMakhuphe emside line kanje, kodwa mayela esekhona hayi indaba ezimnandi kakhulu. Ibizo lami ngingukongani okaDonga. Lokho kwenziwa ngumama uMakhuphe kusishiye thina egcekeni njengabasekeli bakhe. Thina besigijima la sihamba la umama simsapota konke akwenzileyo, kodwa ngathi sesebuyele waya khona lokho yena lwanomfana uChamisa. I-CCC yakhe leyi thina sesisele sinje just ordinary people, asisela nje lapho esibambelela khona ngoba yena sehambile sekhosile.
yena njengomuntu vele omkhulu kupolitics yenethele sakhe isikhundla siright wazamnika isikhundla kodwa thina nje ordinary members asibenefithi lutho njengathi kobulawayo sesisele futhi sodwa nje sisegcekeni yena sejijima sisapota lanti bakhona le Harare okuyikubuhlungu kakhulu into ezenzakalayo kupolitics lezi.
Eyi, ningabe linjani kuCityo 7 okhulumayo uNkosimas Magaya lo wokuzalelwa kwagwelu. Ukungena kukamama uKhuphe kuCCCLA ayi sokungathi kubonisa indlela engahle umama sengena amaqembu amaningi kakhulu aphume aphinde abe futhi anganuba ngumakhelwane wezanu aphinde aphuma engapha asisamthweli kahle ukuthi manje ngabe esiza ngobuhle yini kodwa into yakhe ayizwakali kahle asikamthembi ukuthi angabe sesenze eqondileyo yini.
Eh, salibonani lonke basakazi kanye labalandeli be Studio 7. Mina ibizo ngingobutho ngakomoya esibongo laphana ephuma kanye laphana esentana abanye bazi ukuthi kusesentana. Mina bengicela nje ukuthi mphawule ngesenzo sika mama uMakhuphe esokuthi ekhombisa ukweseka iTCC. Mina ngibona ngathi umama uMakhuphe wenza umsebenzi omuhle kuhlelo kuyana ukuba kuya ngami impela ngabe la wonke amaqembu aphikisayo abayimbumba bonke bebendawonye belwise isikhondla khondla lesi siyizana esiyiso esihlupha wonke umuntu ezweni lakithi. Inkinga esilayo ezweni leZimbabwe yizano kuphela akubanjani bonke abantu abe ngathi bengezwa nalabo abanye abamaqembu aphikisayo bebambane ngoba bayazi ukuthi abamaqembu eyiwodwa nje akukho lapha ngakhona phambi kokuphandle ukuthi babambane babe into eyodwa.
Awuduve lokukhuluma naye lana Alexander esaw eGoli la ukungena kwamaKhuphe kuthamisa khona kuyinto enhle ngoba kuyabonisa ukuthi uyazwisisa ukuthi bengayala lokho behlukene kwayofana nokuthi amavoti wabo bawachitha kumele ukuthi bebambane ukuthi amavoti ababe ndawonye ukuze bekwazi ukuthi beyenze into ebambekayo ngoba ngeke bekwazi ukulwisana lezanu bechithekana. Lokho kuyinto enhle ukuthi bebuyele bebe ndawonye beqhubekise bekwazi ukuthi bengakwazi ukulwisana lezanu.
Mina ngingosamamo indaba kamama uMakhuphe laphana okujoyina i-CCC angiboni kuyindlela enhle ngendlela abamphatha ngayo uMakhuphe ngesikhathi ku-MDC ngendlela ababemlwisa ngakhona. Kuyadanisa kakhulu ukubona namhlanje sengovuka esesithi abantu kabavotele i-CCC. Ngiyavuma uma bethi i-politics i-dirty game ngoba hayi inzima le ndaba.
Igama lami ngu-Scomplice Kubhela. Ungena kukaKhuphe joyinana naleli bandla likaNelson Chamisa elibunjiweyo ngibona ungani kuyibugwala lokuswela kwamandla kukamama uKhuphe ngoba bake bathukana kanzima noNelson Chamisa ngendlela okwenzakala ngakhona ekuthi umnumzane uChamisa usuke wangena esikhundleni lesi sokuphatha engazange walandela imithetho lezimiso ezikhona ebandleni le-MDCT. So ngibona ungani nxa ephakathi kuzovuka nezikhwili eziningi lapho kuzoba nokushayana kuzoba nokuletha inketha beshaphi.
Igama lami ngiwubrighton kuthanelwa Swanda ngise-South Africa. Ngumuntu olandele ze-politics kakhulu kodwa kanso muntu olilunga le-political party eyodwa eZimbabwe. Izolo ngibe lokumangala kakhulu ukubona uKhuphe esevunule impahla ye-CCC ethi abantu bonke bavotele uChamisa. Ngemva kokulwa kwabo kakhulu kweminyaka yonke naleyo bebanga isikhundla lesi satshiwo ngosanrayo ku-MDC. Ukujoyina kwaKhuphe kuzoxabanisa abalandeli abaningi ngoba uKhuphe bengamthembi ngoba uKhuphe wayenza ama-recalls ama-MPs yikho kwagcina sokudala ukuthi kube le-party enter i-CCC. Singazi ngokuya phambili ngo-2023 yena le okhangelele kakhulu ngabantu abaningi ozoba nokhetho ukuthi bazosebenza kakuhle or kuzoba nokulwa futhi kodwa mina ngibona ngokuya ngokwesikhathi kungaba yinto enhle if wonke ama-political parties amancane bangajoyina iparty eyi-1 bengena kwi-ethiopia.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ngenyathelo elithethwe ngonkosazana Thokozani Khuphe lokukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuvotela abe-CCC. Selugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga ikhonapha e-Washington DC.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.